immediately lifakile ngolesine lezike phele mhla ka 21 sahamba saliqedisa ukulakhela ngolwesibili loyo nale iviki. So amalanga wona la amavili adlulileyo kunabantu oda behamba besiyalikhangela khona ngale. So ngosuku lwanamhlanje ilanga selisiyatshona bangifonele sebengitshela ukuthi selikhitshiwe lidiliziwe. Ikanti emini nje bebengitshela ukuthi kukhanya kulabantu amapholisa angana kahle ahlukumeza izakhamizi bezibuza ukuthi yizo ezanginika into zokuthwalela amanzi okuthi siye yakha.
Manje lithethe nyathelo bani, kukhona yini eliza kwenza ngokudilizelwa ilitshe leni?
Kuvile siza kwenza, sizadinga enye imali siye lakhele elinye nokuthi sizakuyavula, sizakuyayenza i-police report bese sibhalela i-commission ye-National Peace and Reconciliation. Lo sivula i-police report lokubhalela i-National Peace and Reconciliation ngoba sibona ngani ukuganga okwenziweyo, njalo siyakholela ukuthi ngabantu bakahulumende abakwenzileyo ngoba sithe sizama ukulakhela ilitshe leli lokuhlala kulwiswana thina labantu bakahulumende besala ukuthi silifake kungayisizo zakhamizi. Izakhamizi bezifuna ukuthi ilitshe libe khona, kodwa laba abokuza abasebenzela khona phana yibodwa bengafuni ukuthi ilitshe lifakwe.
Kuyini okwenzela khetha indawo yonaleyana elifake khona?
Indawo lana esifake khona saxoxisana lezakhamizi zosavumela ukuthi singafaka khona pha ngoba indawo lana yikho okwafela abantu abaningi, indawo okugcine khona abantu abaningi, abantu abafela khona yikho abantu abahlukuluzwa khona. So bekufanele ukuthi ilitshe libe khona phana ngoba lo hulumende usuke waganga wathatha indawo yesikhumbuzo sokuthi lapha yikho kwenzakala into yokuganga, wasefuna ukuthi evale icala lombhuqaze wathi sisiba i-Rose Acre. So bekuqakathekile ukuthi sibakhumbuze ukuthi hayi indawo leyi kayisiyo ndawo ye-Rose Acre kodwa yindawo lapho kwalahlekela khona abantu, ngoba bengixoxa nje lezakhamizi ezinye umama oloyise owalahlekayo esithi kwathi komnye umnyaka kulungiselele i-Rose Acre kodwa becinte udade siyokwampa wezinyembezi zakhe zisehle. So kulekho kulesikhumbuzo ebantwini abaferwa izihlobo abalahlekelwa ngabazali uma besuka kuyona leyana indawo, and uhulumende uzama ukubafostela njengoba ayekwenza kudala ukuthi abantu begide phezu kwamangcwaba, kathesi uzama ukubafostela ukuthi bekhohlwe becine besithi indawo leyana i-Rose Acre. Ikanti asisho i-Rose Acre, yindawo okwalahlekela abantu ababengalacala.
Manje nxa sikhangele yona indawo yona leyi elikade lifake khona ilitshe leli, ngumuzi yini, ungasichasela nje ukuthi yindawo enjani ukuze liyikhethe kahle kahle? Siyabona ukuthi uyathi ukuthi iyakhumbuza abantu, kodwa yindawo enjani?
Indawo lana nje iliganga, kwakunenkamba vele ungafika kwamfana ezakhamizini vele bayekutshela uma zisiya kwakuyona le ndawo bathi bayenkambeni, kwakunenkamba yamasotsha. So kuthe sekuqalisa umbhuqazo yikho kwathathwa yatshintsha inkamba lana kwakuthina songani i-concentration camp lapho abantu abasebegcine khona behlukunyezwa khonapho. So indawo nje kuliganganyana, kusendaweni nje esesesiganyeni nje kulezintaba, kuphahlwe zintaba, indawo eseyeliganga imizi nje ibucwazanyana.
Manje alilahlekelwanga imali yini ngokudilizwa kwelitsheleni?
Imali ilahlekile baba, ngoba ungakhangela uhambo lokuthi vele ilitshe lize ligcine linyile, kulahleke imali eziningi. Ungakhumbula kumnyaka ophelileyo sithe sisakha laba ama-CIO afika asichithisa isamende, kathesi babuye bakwatula nje impicture bengikhangele, bakwatule izitina ilitshe balithatha, izitina zathengwa, ilitshe lalithengiwe, ilebhi ibekuyimali. So imali iningi elahlekeleyo, kodwa kithi akuqakathekanga manje. Okuqakathekileyo ukuthi ilitshe kufuze lime libe isibonelo sokuthi kulesehlakalo esenzakalayo kulumango, akudingeki ukuthi sikuvale. Ngeyinye yendlela zokuthi sidaleni ukukhumisana umlotha.
Kahle kahle indawo yonale ithiwa yini?
Indawo yeBhalagwe. Indawo yeBhalagwe, besingabantu vele sithi sizaqala eBhalagwe. Kungani siqala eBhalagwe? iBhalagwe iphethe ithambo labantu abathiyeneyo the whole of Matabeleland in Zimbabwe abafayo ngesikhathi lesiya bahamba bajikela, so akusibo bantu bakuyona la district kuphela, but the entire Matabeleland and Midlands ilabantu abaphoselwa kuwona lwani mango. So yikho sesiqalela kwamba sisuka kwambana bese sizangena kwamanye ama-district la kuthi sibone ukuthini siyadinga amasenti sifake kwamanye kuvikezayo besizama ukulungiselela ukuthi ngabe siya elupane, but njengoba sebedilizele leyana sokuze ukuthi sibuyele futhi siqale sicabange ukuthini siyenza njani.